Lokhu kwethulwe ngumabhalane omkhulu wedolobho uTown Clerk uMnumzana Christopher Dube emhlanganweni wekhansili ethi abe-Environmental Management Agency babacala ngokufaka ingcekeza emfuleni eseduze ledolobho ikakhulu ugami lomguza. Bathi lokho yinto engalunganga ebantwini, izifuyo kanye lezinanakazana. UMnumzana Gilibone Khabo, isikhulumeli senhlanganiso emele amalungelo ezakhamuzi, uthi lokhu kwephula ilungelo labo.
Lawa sesikhanya sesifaka entweni ebisela amalungelo abantu emuva. Amanzi into eqakathekileyo, njalo kubi ukuthi thina sibe sisiqhenya sithi si-baseline council ngapha thina sinathisa abantu amanzi angcolileyo. Ngapha nxa sosuka emakhoti kuzaphuma izimali eziningi ukuze kubhadalelwe amaloya nalani and khonokhuku imali yangikhona izaphuma kuma-repair ziphuma kithi zinye izakhamisi. Bona kungcono ukuthi babona ukuthi thina okwethu nxa sikhangela ingcekeza yethu limanejwe kuhle. Le ndawo engalethwa i-Escape Farm ibona ukuthi ngabe infrastructure khona phani iyalungisa.
UMnumzana Moses Ndebele ongumhlali wakoBulawayo uthi abasela siqiniseko sokuthi amanzi esiwasebenzisayo alokhe ehlanzekile.
Njengoba sekune-rosuwa engenileyo emanzini wethu okufanele sizokuwanatha siwasebenzisayo ezindlini, asisela siqiniseko sokuthi amanzi angikhona ake-right sethenile embese asekho right. Isithi council ayimeke sure ukuthi amanzi ayaklinwa ngoba sagcina sesihlala njengaseHarare sesinatha amanzi ale dosi sesingasahlalisekanga kuhle ukugcina sokukhoza okholera leminye imikhuhlane esingayizwisisiwe lapho. Labantwana abanatha amanzi lathi sawanatha amanzi sawasebenzisa i-rosuwa leyi ifanele ilungiswe ngokuphangisa abantu bengakaafekthini kakhulu esigabeni sethu sakoBulawayo.
UMnumzana Ngqabutho Changane laye ongumhlali wakoBulawayo ugcizelela ngokukhulunywe nguNdebele.
Lathi sinja sisakwazi ukuthi amanzi layo esanatha ahlambuluke njani or anjani or fela sevele seyidodi. So mina njengami ngakhuthaza abantu ukuthi before bethatha lawa manzi bezame ukuthi befake amanye ama-chemicals anjengabo-water guard or beyabhonise because akulunganga especially for abantwana abancane.
Abantu bakoBulawayo baveze ukukhathazeka ngempilakahle yabo bethi yonke into yenziwayo isebenzisa amanzi njalo iningi lingazi ngokwenziwa yikhansili bethi kukhanya bengelandaba ngempilakahle yabo. Labo abalezifiyo abahlala eduzane lemifula le bakhala ngokuthi balakho ukulahlekelwa kakhulu, ngakho-ke becela umansipala ukuthi athathe amanyathelo ngokuphangisa okuvimba umonakalo omkhulu. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.